sokuqhamuke ukuphikisana phakathi kwebandla lezanu PF lamabandla aphikisayo phezu kodaba lokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula amalungelo oluntu elizweni. Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo Amnesty International vethule imbiko besithi uhulumende weZimbabwe wephule amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo LACCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Basole njalo ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya owagongodwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bebandla leZANU-PF. Akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye losenator we-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ufana lakhona ke sakubona ku-street abantu akuhlonitshwa amalungelo abo. Sibuye ku-election abantu bevotele laba abafuna ukubana babe yibo abakhokheli kodwa uhulumende kube lokuhlukuluzeka kwabantu ama-MPs ama-councillors ayevotelwe ngabantu kwafika nje umuntu wabakhipha kumangazi ukuthi ikhodi eZimbabwe ivumelana nomuntu ohlukumeza ilungelo labantu. Abantu bahlukumezeke kakhulu kuleli lizwe ukuthi ilizwe labo.
Babunkomo, nansi indaba yamuzwe yakhuluma lapho babumoyo. Uthi yena muvi uhulumende wenu njengezanu PF okokuthi iselisifananela lo hulumende kaSmith owayekhona ngesikhathi seRhodesia.
Yikuphi esingakuqamba ukuthi lapha kuyephuliwe, lapha kuyephuliwe, lapha kuyephuliwe, kungakhangelanga ukuthi maybe yizinto ezikhuluma i-opposition okuyabe kuyi-politics. Ngaba abantu bayatho ukuthi lapha nalapha 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 njengoba ngikhulumile futhi la izolo.
Inyakenye sibone kubotshwa abenhlanganiso ezizimeleyo abangamachumi amane besetheswa umlando wokuzama ukwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. Okulicala abalilandulayo sibonile abanye begongodwa abafana labo mfundisi uMasaya njalo abantu abambulalayo uMasaya ngesikhathi sokhetho lanamuhla lokhe bengakabotshwa ngeminye imizekeliso ephiwa yi-America le Amnesty International.
Njengoba ngisitho mina izinto eziyalezi kuyafanele ukuthi abantu bame laphana kube lobufakazi. Kwatsho kona ukuthi nangingena wenza lokhu nalokhu 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 singayenzi igeswe ngoba at the end of the day abantu abaqondane lokubopha abantu umuntu oqondane lokuthonisa kwabantu kunengadi yazikahulumende eziqondane lakho khonokho.
Nansi indaba babumoyo uyakhuluma uNkomo lapha.
Kwesinye isikhathi nxa umuntu ekhuluma izinto ezingasizo ngokwenzakalayo laye kahlela lungelo enjalo yilibandla leZANU-PF uhulumende onguye obusayo ngoba usekhuluma izinto zokuthi ngingakhuluma iqiniso ngizaba sengikhuluma into engamelanga ngiyikhulume yiko kuthiwa khona amalungelo asequniwe. Amapolisa azimelanga abantu bayahlukunyezwa. Ngikhuluma nje uNkomo ensiza abebandla eliphikisayo batshaywa besemhlanganweni bayezibhedlela kwabaziwa ukuthi batshaywe ngobani labo bantu azaze botshwa. Umhlaba wonke uyakwazi ukuthi lapha ekhaya abantu amalungelo abayephula. Ubaba uNkomo ngiyakwazi enhlizweni yakhe umfowethu ukuthi uyakwazi ukuthi kukhona kodwa yesabo banekhulume iqiniso.
Baba uNkomo kuthiwa iqiniso uyalazi kodwa uyaqhaqhazelwa yesabo ukukhuluma.
Umuntu ongazifi azele seZANU-PF yiyo zakhuluma konke lokukhulunywa ngubaba uMoyo ngoba yena elethemba lokuthembisa abantu into eyizeneze ngokungcolisa ibandla ukuthi leli bandla hhayi linje linje linje. Engikhuluma uMoyo zeungangesabe ngikhuluma vele ngikhululeke kakhulu ngingela kumbe ukuthi kulo muntu ezinesabayo kumbe ongekuhlelayo iZANU-PF ngoba nami yingxenye yalelo bandla leZANU-PF esikukhulumayo thina sakwathi lingelo lo muntu liyahlonitshwa umuntu wonke eZimbabwe ilelungelo lokuthi ayenze into ayifunayo.
Ngiqhubeke lawe khonapho baba uNkomo. Bakhona abathe selehlulekile ukubusa kuhle baba uNkomo bathi hayi umnotho ulitshaye walibhuqa phansi seliphelelwe ngamasu ngokunjalo kumele likhulumisane loChamisa la bamabandla aphikisayo abanye libona ukuthi ilizwe lakhiwa njani kuyiwa phambili. Ungathini ngalokho?
Ngakhala upresident isikhathi esiningi kukhona ake kuvula okuthenzisa izivelomovi ekhona. Ungakhangela athi esizoba sikuthekise ubonile amazwe abuyile ngathengiselayo. Izindakithi khonapha kwelakithi bakhona ubusinessman abathengisela abakwenzayo bona njengabantu bethengisa abakwenzileyo. So thina umnotho ukuthi sesingathi sifire kumbe i-opposition asiyidingi.
Babumoyo akuyiphethe ngamafitshane, kulesidingo yini sokukhulumisana njengamabandla ezombusazwe lapha?
Isidingo sikhona ukuthi kukhulunyiswane ngoba isimiso lihle, sonke singabantwana bezimbangwa, sonke sahamba empini siyalwela inkululeko ukuthi ilizwe lakithi sidle umnotho wayo. Wonke umnotho lo okhona wethu sonke, sambe sahlupheka kangaka umnotho ukhona, sehlothi sihlale phansi sikhulumisane.
Angikwazi ukuthi babumoyo akutsho ukuthi kufanele ukhulumisane, sihambe siyenceka yini. Savula thina iminyango yonke ukuthi abafuna abaphikisayo yanifakeni phansi sakheni, but bona bayala.
Ukomo ukhuluma ngama-election adlulayo, mina ngikhuluma kathesi. Awukabi lo muntu othe buya sihlale phansi njalo kambe ngingathi ngile nkomo eziyi-100 yebiza umuntu ongelankomo ngithi buya sibophe isifane sihlanganise, uhlanganisa nani? Umuntu omele bize nguye uNelson Chamisa ngoba nguye owangena ku-election, nguye abantu bezimbabwe abamvotelayo ukuthi aluba kuthiwa bahlala bonke phansi njanokuthi yethatha umuntu izini ongela lo muntu oyedwa uthi buya sihlale phansi kubizwa kuthiwa yini khonokho?
Usasele bandla eMthamisa
ngalikhona ibandla imthamisa ngoyeamisa lobakalabandla ngitshele ukuthi izimbabwe lekwinje
ithi ibandla kuyathamisa kuthiwa yiphi
uthamisa ibandla lakawulazi. Ngikhuluma nje ngikhulumela yena uthamisa ngokwakhe ukuthi nguye upresident wami
nganabandla siyamdinga ngathi ngasuke ukhuluma naye.
Lo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo oyibandla lezanu PF ubexoxa endawonye lo senator we-CCC esigabeni seMathebeleland South omnumzana Solani nje emnyama moyo kungqoqo elawulwe nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.